yenjonga abanye abanye baza ukubona kungathi yena uMangoma kunganikisa ngithuba lokuphela amanye ama candidates on the post kodwa nje siyazi ukuthi njengoba enguye owaqala iproject yakhona yama renewal kwaba lokushiyana labanye abafowabo vele bekuqondane lokuthi yena abe ngumonga ngibeka khona labe kufanele nje ukuthi kube labanye abancintisayo.
Nibona ngani libandla elizadobha kumba ababili abathathu kwedale lephalamende njalo elinganqoba umongameli Mgabe leZANU-PF?
Angikholwa ngoba sesikwazi phela ukuthi vele ukuthi nxa uqondane lokuthi unqobe uMgabe ufanele ube lesingathi ngesikhiwa i-national representation. Kodwa iqembu eliqalwa ngoba kulokuxabana landi futhi kube nokuyinkinga ukuthi zonke siyaziphela amaqembu amaningi abo Jobs the Color kule FTC FTC Green lamanye ashiyeneyo ukunqoba uMgabe kudinga ukuthi abantu babambane. Ukudobhadobha engadobhadobha nje ingxenye kuma-councils kodwa angiboni ukuthi ama-constituent sibili njengoba kulamanye amaqembu asekhona kathesi abo kulaboshumba kulabothenda MEC hhatshi angiboni ukuthi kuzakuba nentunzo lapha.
Amabandla afana lalona leli ayenza na ukuthi eleZANU-PF ligcine linqoba kukhetho ngokudabula phakathi amavoti?
Angisuze ngithi khona iZANU-PF inqoba ngoba amaqembu aphikisanayo maningi. iZANU-PF inqoba ngoba kulobuqili lobutsoti phakathi esiyazi ukuthi phela oRita Makarao laboJoyce Kazembe omudele lama institutions wonke ama-electoral governance ngayi iZANU-PF